Hayi lo kana u president akwenzayo akusoze kunqede akala njongo la kancane ukulungisa udaba lo gugura hunde uthenga nje isikhathi ukuthi izinto kubonakala sengathi kukhona akwenzayo yena engezilutho akufanelanga udaba lo gugura lo hunde lilungiswe zinduna hayi la kancane vele kazila amandla okulungisa lokho akazifanelanga zizame lokuzama udaba lolu yigenocide ngumbhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo kanti u president wakwazi ukubiza amazwe omhlaba wenze International Commission ukuthi ikhangele ukufa kwabantu abayisithupha eHarare abafa mhlaka 1 August 2018 abesesithi laba banengangaka abafileyo kulungiswe zinduna ngaphansi kwezihlahla nje kuxoxiswana hayi akusetshenzwa kanjalo elokho ayinto engamukelekanga la kancane kumele licala leli kumele lilungiswe ngendlela yokuthi licala hayi ukwenziwa sengathi lisiko nje liphukileyo kakuyiwenjelele kakuyiwelaphana abantu bephele kangaka akungadlalwa
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ngumnangagwa okungasuthisa uZulu wezigaba zeMatabeleland leMidlands ngodaba lwegugurawundi
into edingakalayo liqiniso lejustice ukuze kutholakale khona lokho kudingakala i-international commission ezimeleyo engekho ngaphansi kukahulumende engasilo gatsha lukahulumende engesabi uhulumende engasiso sikhothamathe sikahulumende yiyo into edingakalayo hayi izinduna ngenhlonipho yonke siyazihlonipha kakhulu kodwa hayi kulokho kazilamandla angeke kulalutho ezingalulungisa kudingakala i-international commission elabantu abazimele abasebenze ngendaba zombhuqazwe eRwanda, eSierra Leone, eFormer Yugoslavia, eEast Timor lendaweni ezihlukahlukeneyo ukuthi babuye bazolusebenza lolu daba. Belezi mali ezingavele kuhulumende weZimbabwe ezivela ngaphandle ukuze babe independent bakwazi ukusebenza. Okwakhe kuphela upresident angakwenza ukuthi asuse zonke izinto ezingavimbela ukuthi basebenze ngendlela efaneleyo. Okwesibili okufanele kwenze kakhiphe ireport yeChiyambakwe lakho konke uhulumende akwaziyo ngodaba lwegugurawundi akuphe Independent Commission le ezabiza fakwa isebenze lomsebenzi
kungaba kuyukuthi uyafuna na ukugqodo ukuphathisa kumbe sokuyisikhathi sokudinga amavoti ngesikhathi sokhetho
hayi vele uyakhampena akukho okunye akwenzayo ngabe ube vele ufuna ukulungisa lolu daba ngabe usebuye lezinto ezisebenza ukuthi kulungiswe lolu daba okwakhathesi nje kuyabonakala ukuthi ufuna ukubonakala engumuntu owenza okuthile kodwa engenzi lutho abe ngumuntu obonakala elungisa kodwa engalungisi akhulume ngokulungisa kodwa engalungisi abuya thuma izinduna athi yena hamba liyebuza abantu ukuthi kwenzakalani wayengaphi yena kusenzakala konke khona lokho kanti-ke njalo vele sokwaba lama commissions afakwayo kudala aphuma lalokho okwakusenzakala ngaleso sikhathi kakukhitshwe lokho okwakusenzakala uhulumende awaziyo nguye owayebhala abantu abafileyo uhulumende uyakwazi ukuthi abantu abafayo bangakanani abantu abadisappear bangakanani hayi ukuthi aqalele ekubuzeni abantu ngemva kwalokho nxa sesile-International Commission of Inquiry sesingakhuluma-ke sesixoxa ukuthi yini into esifuna yenzeke yenziwe ngayiphi indlela.